abesifazane abaphuma kumabandla athiyeneyo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bebebuthene eHarare izolo lapho abamabandla ezombusazwe abafake izicelo zabo kugwalo lokuzinikela ukugcwalisisa udaba lokulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa. Umqondisi wenhlanganiso e-Women in Politics Support Unit, unkosikazi Sakhile Sifelane Ngoma, uthe umhlangano lo uqakatheke kakhulu njalo kufanele uhulumende angenele ukubona ukuthi lumthetho uyabunjwa ngoba ukulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa sokuthethe isikhathi.
Sibone ukuthi kuqakathekile ukuthi i-government eyeZimbabwe iyenzele imithetho engancedisa ukuthi obomama bathole amalungelo abo kungena ukungakuzane okungancediyo. Sikhangele futhi into yokuthi umlindo otholakalayo ngesikhathi semithetho ngesinye isikhathi iyabukhangelane lobomama ukudlula abanye bethu. Yikho-ke siyabe sesithi kube mithetho emele ukuthi iphuze ezancedisa ngakhonapho. Kodwa-ke siyabona ukuthi kunokunye esimele ukuthi sikukhangelele. Amaphepha angikhona athozisayo ngesikhathi semithetho, izimali ezifunakalayo ngezinye isikhathi ziningi kakhulu, azikwaniseki. Lezinye lazo izihambiso ezokuthi abantu
Ombela eMathebeleland North edalele ePhalamende ongwebandla leMGCT unkosikazi Lwazi Sibanda uthi laye uvumelana lokubunjwa komthetho oyiwo ozabona ukuthi abesifazane babancindezelwa ikakhulu abaphatheka kwezombusazwe.
Yani ngomunye osekelayo ukuthi akube khona i-action aleyo ezanela ukubana omama bengancindezelwa, kube le-equality ngazokuthi sokubuya ezindabeni zenu zama-position kungazowakhangela omama phansi. Funa i-50-50 isebenze kuyoyiqasele kuma-political parties ngoba ikho okulenkinga khona kakhulu kuma-political parties. Umthetho awube khona ungekama-political parties ebekwazi ukuthi umnxa sofika ezikhundleni nxakwakhetha izikhundla omama lawo ebeeliphizeni
kube yi-50-50. Ntambo ogatsha olubona ngabesifazane kanye lamabhizinisi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni ugcizelele lowo mbono esithi isisekelo sombuso sicacile nxa kukhulunywa ngokulinganiswa kwamathuba abesifazane labe silisa kodwa udubo olukhona ngolokuthi amabandla yiwo angasilandeliyo.
Responsibility of each political party to abide by the constitution. The constitution gives us amalungelo wonke ukuthi sibe equal to men, but then ama political parties are not following that. I think that this meeting was about that. Kusisekelo very clear, there should be no discrimination, there should be 50-50.
Kodwa owake waba ngumgcini sihlalo ogatsha lwabomama kubandla lezabo osengowebandla lezano PF unkosikazi Gertrude Makhwila yena uthe lanxa abesifazane bebaningi ukwedlula abesilisa ngesikhathi sokhetho kumabandla abesifazane kabasekelani. Uthe aluba bengasekelana bengathola amathuba okukhokhela alingana labesilisa.
Lemesilayo yithi omama yithi esithi ma omunye umama efuna ukuma laphandle singamvotheli, sivothele omunye ubaba. Iproblem kithi thina omama njengabomama amabandla wona ayakubona ukungena manje antsho abona ukuthi ngesinye isikhathi ma kulokuvini antsho lakithi emabandleni nendinime lo munye umuntu ongubaba laphandle ngifuna ukuthi bangivothele abanye omama. Abakuvotheli bavothele omunye ubaba esizivulanayo njalo omama sibaningi elizweni leZimbabwe kudlulobaba.
Amabandla ezombusazwe lawo alobise imbono yawo kusivumelwano esokuthi azaphakamisa lokusekela abesifazane lokubapha amathuba alingana labesilisa kumncintiswano wezihlalo ngesikhathi sikhangelane lokhetho oluzayo lonyaka. Ngimelele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingugeyino Gumede Saidi.